uSiyamo uMongameli sithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe ucini ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown. Dokumenti ngathi into eyenziwa kudala. Inamba yakhona phakathi kugqalisa ukukhuphuka abantu becasa ukungena emagoda bebuya lama numbers amakhulu. Kodwa abakhethi ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le istance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane le demonstration le ecatshangelwa ukuthi iza kuba khona mhlaka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku-demonstration. Kanti kumele kunsinxa kade kuvele ku-serious ngayinto ezokudala. Ngaba ama-churches angavulwe, ngayo izikolo kakuhanjwanga, ngama-restaurant wonke la asevuliwe lani lani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakwenziwanga. So sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le-demonstration ngamhlaka 31 July.
Siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South. Endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye
inani labantu asebethola umkhuhlane lo owe-corona owe-COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South. I-problem isemagedini e-Bite Bridge, amabhoda ayavuza, abantu bazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma-restrictions akhona we-lockdown. Ngiyabona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangikhona yibo futhi ababuya nawo lo mkhuhlane befike bewuchithe khona phana e-Bite Bridge. Ungafika e-Bite Bridge kuyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi, barelaxile ngesilungu kuvele kabazihluphi ungani kakulala uthole ukhona. Especially indaweni ezithweze nezemaphandleni la kuma-growth point, abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus. Babuthana ezifeni, kuyagcwala ezitolo, kwenziwa njengento vele kakulalutho. Abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze. Abantu kabathathe serious le ndaba ye-coronavirus. Ke siyenze nale social distancing, sifake ama-mask noma singaphi, kugeza izandla, abantu singathathi sithelelane lo mkhuhlane.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele?
I think imizamo kahulumende eyokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ayiyenelanga. Abantu kabathestwa ngendlela efaneleyo. Ngokuya ngokuyamelithi ngaso ukutheste abantu abaningi, sikincane abangafika imiliyoni, kodwa ngikhona sitheste less than 100,000. And abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani, icino kunganani, ingozi kunganani. Akuphumwe ijuma sibili abantu befundiswe uhulumende ngendlela anika ngayo izikipa lezikava lani lani nxa kusiyayezwa ama-election. Akwenziwe ukunika abantu ama-maski, kunika abantu ama-sanitizer lapho kumele abekhona. Ulwiswe sekukhanti kuyaliwa kakhulu lo mkhuhlane lo, njengendlela okwaliwa ngawo lo mkhuhlane we-HIV. Uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke. Lakhona la mayelana lawo umkhuhlane awuyenziwe indlela efana nayo. Abantu bafundiswe ngomkhuhlane lo unqatshelwe, ngoba sizaphela ngendlela esiyenza ngayo. Ngani hhayi, asibone ukuthi kulo mkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende akadlala indima yakhe ngendlela efanele, yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19.